So we see card descend about VOA in Debele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 26 kuMfumfu 2024 ngoCape Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Le Congress ngomnyaka ka 2027 abantu bezale PF bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani akukho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo
badlala ingqondo kubandla lezano PF woza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka 2028
silafikelwe esigabeni sedibulashaba komlaliland ngoba nguye obesikhokhela ezintweni zonke ezikudibulashaba komlaliland.
Bathi kuthibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane. Lohlelo liphuma lendaba lijona lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badlana ingqondo kubandla lezano PF ngoza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa ingasuka embusweni ngomnyaka ka 2028. Kulawa afuna ukuba uMnangagwa ahlale embusweni labanye abathi kumele asuke esikhundleni isikhathi sakhe esilawulwa isisekelo sombuso singafika. UMnangagwa usekhulume kathathu ngodaba lolu esithi usefuna ukuyaphumula. Kodwa kulabanye abakubandlaleli abathi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Kudamzaga okunhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo.
Lokho kuyadithemayinwa ngabantu iCongress izafika. Sile Congress ngomnyaka ka 2027 abantu bezale PF bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani akukho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo bengathi befuna omunye yibo kodwa njalo nje ubaba umnankagwa yena engathi hatshi mina isikhathi sami sengisebenzile sengisevile angisafuni nguye akula muntu onganjani ungamforce.
Kodwa kwamanje ukhona yini ombone ngazane ngangena khona?
Embabona abanengi kakhulu, sibanengi kakhulu kuzana uPF, thousands bakhona abangangena. Kodwa okuqakathekile ukuthi ubone ukuthi umuntu lo uzagwanisa yini ukuthi efuqe ilizwe lephambili njengo okwakwenza ubaba uMnankagwa. Umuntu lo le vision yini efanana le vision esetshintshe ilizwe kangaka eka baba uMnankagwa. Abakhontenders bakhona sibele bafunayo bayabe bebaningi kodwa okusalayo abantu bezane PFA babazabona ama-CV lama-manifesto ama-individuals ukuthi lo ufanele na kumbe kafanelanga from cell level.
Ye abantu bathi i-vision bani naleyo ilizwe lidonsa zima kangaka kambe ukhona umuntu ongakopha into enje?
Abantu ikuthi okuhlupha ukuthi okuqala abantu abavali ukuthi bezwisise ungahlala phansi ubambe i-document lena lothi vision 2030 yikho lapho oyabona khona ubungqungquthela obuvela eZimbabwe uyabona ubunandi obe program leyani ayithi ukuthi ngoba uMnankagwa yedwa wena lawe ukhona ngapho eAmerica lami nginje kumele sicontribute ku vision 2030 okwesivili le vision esiyichoyo leyo lo othi into ziba nzima lo muntu akavuli amehlo ukuthi ebone okuhle okwenzakalayo elizweni amantu mele bevume bebone ukubana ilizwe ngakade selilivi alisoze lithathe amalanga ukuthi lilunge liyathatha isikhatshana ukubana lilunge yikho umongameli wathi 2030 ngoba wayekwazi ukuthi ngo-2024 liyabe lingakalungi but sabe sisiya khona ukuthi lilunge. So kathesi esingathi ngesingizi ngama-economic indicators ayatshengisela ukubana ilizwe liba mnandi lalaba ababonayo be-UN nabe International Monetary Fund laba batshengisa ukuthi hayi i-economy iyasukuma. So lo ozahlala ethi hayi akuna okwenzakalayo athi lo muntu sithi akavula amehlo ebona ubuhle benzakala lapha elizweni maybe kahlale eZimbabwe.
UMnumzana Kudamzaga ukuhlanganiswa iForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla lezanu PF sixoxe njalo lo Mnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezembusazwe ezimeleyo.
Ukudlephana soze kuphele kuzanu PF into yabo into ebudene nje kuhlala kudletshwana ikuthi nje into yezanu PF ihlala ingaqondanga omunye uzobhowa kwakutsho ukubana Zanu PF sinjonjo wayesazi ubani ukhuluma ngani njengoba na kunje iconfusion nale umnangagwa usezikhulumele na yedwa wathi hayi yena is a constitutionalist isikhathi sakhe singafika uza suka chie lomunye ngivumelana le culture naleyo and ngilesifiso sokubana ilandele iculture ukubana isikhathi singafika uyasuka lawe of the stage ngoba amandebele abakha isizwe esesabekayo bathi kusina kudedelwana ngingazi ukubana uzayichiya yini iculture njalo angayichiya iculture njalo umnangagwa yokubana abantu bazi ubana kusina kudedelwana uzakhunjulwa iminyaka le minyaka ngokwenza khonoko kodwa ke baplanta iculture yo ye violence kwela kudala ikubona namanje sekuthrethena nayo yonke indawo engethemba ukubana asonto ezaba serious sinluze le
mphepha kodwa ukona inombonayo ongabambi intambo ongathatha intambo mnaka ngathi hayi mina namhla sengijiya bafoyi ukona yini
njalo umsanga ayijilo ukubana izani PF lama members amaningi angeke siyithathele lokho banengi esibaziyo abanye sixoxa labo esikwaziyo ukubana bakhephepha kodwa ke ngeculture yezani ngiyazi ukubana sizakhethelwa isidlova eza esizathatha umbuso okodlame njengomnangagwa kumbe sizakhethwa ngodlame leyo we arrest assured ukuthi bonke abantu abalungileyo abakuzalana abanjengomsaka kabasoze basondezwe eduze kombuso sizalethela isidlova.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe ezimele besixoxa laye esejohannesburg kwele South Africa. Kwezimaphandleni ukukhothama kwenduna uMarupi sokuthiye izakhamizi zedile bashaba zimadolonzima. Izihlobo labaphansi kwesigaba senduna ethoniyelileyo bathi kumele luhlolisiswe kabanzi kudaba lolu. Kubika uAlbert Ncube.
Bekulo ufuthelana edale ebelihlezi emzini wakumarupi ngolwesithathu eneziphathamandla zikarhulumente lemuli yakumarupi kuxoxisana lomgcinisihlalo weGwanda Rural District Council Mnumzana Mphathiswa Ncube wayetheswa mlando wokuqoqa kwelatshwa kwenduna eHarare engavumelananga nemuli. Ngalokho abakumarupi bathi badidekile ngendlela enduna edlule ngayo emhlabeni. Uyisekazi wenduna etshonileyo unkosikazi Angelin Moyo uthi basele belembuzo edinga impendulo ngokubhubha komntanabo obekhathazwa likhanda kodwa obhubhe esekhubha njalo egijinyiswa yisisu.
Ukuhamba kukamafuzi hhayi akunjabulisanga ngoba usukela phansi angimbonanga lokuthi usuke njani kumbe kutheni awusithiye enkingeni enkulu. Uthe siharare ube vele ngumuntu ohlutshwa likhanda kodwa ikhanda lakhe libe selingcono sesisizwa khona kaharare sokuthiwa ube sehuda esebulawa yisizwe ehlanza ukuthi kuhambe njani asekwazi.
Kodwa omunye wemuli umnumzana Chris Marupi uthi bazamelela ubufakazi bukadokotela ukuze babe lesiqiniseko salokho okuthethe induna.
Ukuhaba lokuphatheka ekhula ikhala ngekhanda ngoba esezabhubha lapha uke waya eGwanda wabuya izokwelatshwa yikho sebuya esiharare esizama ukuyadinga ukwelatshwa khonale lapha aphelele khona. Lokho asinabufakazi la kubo ngoba sisamelele i-postmortem engasitshela konke lokho. Siyakwazi ukuthi umuntu angaphupha kuba le nkulumo eziningi-ningi zimicabango eminingi-ningi eshiyeneyo.
Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwenduna uMarupi osanda kutshontshelwa imota entsha ayiphiwe nguhulumende umakhalekhukhwini le mali. Abamtshontshela lokhu babehlome bephelele ngembhobho emkhulu lencane njalo bambopha imbila ziyakonde banyamalala. Abakabotshwa abantu laba. Uyise omncane umnumzana Molisa Nare uthi lesi siga sihlukuluze induna engqondweni okungaba kudale ukubhubha kwakhe.
Azathathela imota kwabuya abantu ababili. Abantu laba bakhanyana bebele ubhobho babuya straight bayengena endlini lapho bebelele phela lokhosikazi wabo. Lathi sicabangela khona ukuthi okunye kungabe kuyingokhoneko okunye okumhlukuluzileyo kakhulu ngoba ubephathekile waphinda futhi le stress zonezo zokuthi imota ihambile silahlekelwe esigabeni sedibulashaba komlandland ngoba nguye obesikhokhela ezidweni zonke zona ezikudibulashaba komlandland
osaphethe ubuduna bakonhlamba entebhe umnumzana Jeffrey Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi uMarupi udlule emhlabeni ongasakhulayo
siphakathi kosizi ngalokho okwenzakaleyo kuthiwa ngomunye wethu uChief Marupi yikho kusihlukuluzile kakhulu ezimpilweni zethu umubeli ngosakhulayo ube ngasiyo nduna endala umuntu omdala ungumfana okhulayo ukuthi ube ngumuntu obengazathi uyafundiseka ngokubusa kwakhe ube ngasiyo umuntu lwana olokugcukwa hhayi umuntu nje obeziphilela nje impilo yakhe
othengisa izitolo zakombuzi mbili lapho induna ebivame ukuchitha khona isikhathi lezakhamizi unkosazana Brenda Maphosa uthi kumnethusile ukukhothama kukamarupi
hayi ube ngaso umuntu umsindo bengakaze ngibone senza umsindo sisigwetshisa kuhle sivalelise nxa sihamba sivalelisa Maphosa sengihamba sisale kuhle sababonana kusasa mina okukhuleni kwathi umbone ngama-lastidays lapho umbone izogada kuphela ukuyawathenga i-drink isiyegwanda kususela khonapho phela ngizambonayo ngezwa nje zokuthaba uJehu bamangalisa kakhulu ngoba mina ngesingami bengingacabangeli bese bengibe-shocked ngoba bengingacabangeli ukuthi ngumuntu ongasithiwe
uMarupi wagcotshwa kuba yinduna ngomnyaka ka-2012 uthi yomkakhe njalo uzafihla emathuneni angakibo kusasa kulandela ukubhubha kwakhe esibhedlela se-Health Point eHarare ngesonto kuviki edlulileyo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikombuza imbili esilonge eGwanda South ngi-Alfred Ncube
kwamanje sike sizwe ukwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwabesifazane
Namhlanje sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yevele inyanga kamfumfu yona le esikuyo ingeyokunanza lomkhuhlane silomongikazi kanye lelunga lephalamende unkosikazi Othilia Sibanda ongumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana olwe Women's Parliamentary Caucus kuleyo nkundla onguye osungula lingxoxo
ukudaba lwemvukuzane kungani kuludaba oluzathathwa sibili okumqoka ngoba kulezimiso nezinqumo nemigomo lapho usikhulume khona kabanzi njengabameli babantu abaningi bedale lephalamenti sisuka kwizigaba ezithiyeneyo zelizwe lapho esikhulume khona kabanzi ukuthi kuzanele ikhangelisiso njalo idikleye njengephandemiki njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi kufika umkhuhlane wengculaza okuzayenza ukuthi kube le nzuzo kumbe ithe sikhangele kakhulu sikhulume kabanzi ukuthi ngakungahle ukuthi kungaba njani ukuthi kuma-taxi yona lawo athathwayo kathesi ikakhulu i-taxi yethukela le-taxi ye-airtime imali yangkhona yonke ithathe isanjishwe iyesekela udaba lwemvukuzane sizaphuma sikhankasa abantu betshele bebekwazi ukuthi kuqakatheke kanganani ukuzivikela ngoba sikhangele nginani labomama abalwa nemikhuhlane yemvukuzane phose etshiyeneyo singasakhangelanga ngitho kuphela yona i-breast cancer uthola ukuthi phakathi kwabomama abayi-100,000 abayi-61 anyali babe belani belo mkhuhlane wemvukuzane so kuqakathekile ukuthi njengabomama kumbe wonke umuntu ngoba labo baba lomkhuhlane uyabathinta sizikhathaze ngokuyahlolwa nokuzikhathaza ngempilo yethu ukuze senelise ukuvikela lo mkhuhlane sizagqugquzela ukuthi kube le-policy on cancer management kube yinto elotshiweyo okusemthethweni ngiphinde njalo ngikhuthaze wonke umuntu ungaba ngumama ungaba ngubaba lapho khona iqakathekile ukuthi sihambe nini siyehlolwa sibe zazi uyayehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane wemvukuzane umzimba wakho uwazi ngokuzihlola sonke isikhathi. Ikakhulu omama siyakhuthaza ngabe qeda laphana ugeza esithi i-monthly period, kumele bazihlole zonke izinyanga ukuthi kayalalo yini iqhubu elikhona elimilileyo emabeleni athi hlola ngesandla sethu esiselulile imine siyifake ngaphansi kwekhapha lapha sihlole sibhodisa ibele lonke sifithizela sisize ukuthi siyakula yini amaqhubu akhona silibhoda. Ngiyezi ukuthi kule qhubu masinyani nje kumele sigidime siye esibhedlela njalo kumele sikhangele ukuthi ingono zethu zilokhe zizokunjengokuba wena uzazi zingakhanyise zingani zigobele ngaphakathi kumbe zidonsekile ngaphakathi njalo ukhangele ukuthi ibele lakho amabele akho ayalingana yini ngoba ngokuzihlola umzimba wakho uzawakwazi ukuthi hhayi amabele ami behlale ngapha kodwa ungabona elinye selilikhulile lelinye zitshengisela ukuthi kukhona okwenzakala kulo lombala kumbe ijwabu elangaphezulu lebele lingaqalisa ukuma lithi xha ukuthi ungawubamba usuze ukuthi hhayi lokhu sekungani kuthiwa khona yiwoma okungaqedakaliyo njalo umbala wangikhona uphenduke ebantwini abangamakhiwa kuyawenzengani kuthiwa khona ushayekile kulimele ngomuntu oshayekileyo kodwa kithi thina abantu abamnyama uzabona ukuthi ijwabu lingaphezu kwebele kuyaphenduka engxenye kube lo mbala omnyama kumbe kungani nje kungani into eyiphepho ikhala yakhona isiyabula ngikhona sekungani kuloku yizikhalakhala ongani khabona kube ngani ikhathi kufane lekhathi le-orange khona khona kutshengisa ukuthi kukhona okwenzakala ebeleni.
Lapho sizwe umongikazi osebenza esibhedlela nonkosikazi Othilia Sibanda, ilunga lephalamende engumsekeli kamgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana olwe-Women's Parliamentary Caucus, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela antshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-internet esebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kunhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni yeFacebook. Ngokubika kweZim Live, uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubhahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi buza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi sixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlofu.
Hayi, nakubonga kuba kuhlelo iye liqinise ukuthi abantu bayenziwa izimali ebulenjini lapha kodwa kuqali namhlaphele kwintolopho into endala le. Ungavele ubona ukontakta ngumntu ongamaziyo uzibuza ukuthi ati umntu lo uvele ukontakthelani namasikamazi ayakuthanda kakhulu uphumba kuwuthutsha. Then okwesibili laindlela besivesile ukuthi if is too good to be true it's probably false. Into yakuzithenjiswa khona abo vele imeseji yabe kukhuluma yabokonke lezi zinto a into engeke yenzakale kahle kahle okuthi asho wine i-R5 million akuthi umbani komuntu songazi wine i-R5 million. So ama offers anjani into ababuya lazo. Then okunye abantu bakhona abahlala bephithekile bajahile xa sebefuna imali babeleke ukuqeshalaza uyakwazi ukuhubha ehamba kabili kathathu ukuthi bahlala bevele bejahile bele pressure ukuthi hhayi inzalo kukuthi kuzohambile kahle
Nga umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi sithi faka imali njengalokho kwenzakale kumayihlome kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kantsho njelo
okwenzakalayo kulindaba yokuthi umuntu uyakwenza ukuthiwa yi-impersonation uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi hankomo umngane kasibanda wasapotha i-team enjenje i-Arsenal esazi kakhulu ngayo okokuthi uyahamba kwi-intanethi evule i-account ngegama lomuntu omngane wakho phela amapikture asezoyaswele ngoba phela uyahamba kuvela phana ipeji yakhe wathathe wafake ku-profile yakhe so nxa wena ungumuntu ongananzeliyo uyakwazi ukuthi ungananzeli ukuthi umuntu lo ujoyinini i-Facebook ngenxa ekubhalele ku-WhatsApp inamba le yomuntu omahle so indlela wani mina engiyazi esebenzayo nxa uthule amamesezi anjani yathi mfonela sikhulume lokho kuyasebenza it works every time because no scammer will call you andisekhashana bewazi ukuthi ufuna ukumtshatsha ezinje impendulo zakuphakeni iza kujingisela ukuthi umuntu lo vele bezekushayela imali and then okunye kuthiwa i-investment fraud le kule-online trading kule-cryptocurrency trading these things are real and they are working kodwa laba bagila i-internet and babona ukuthi abantu njani bafuna i-quick money in general so uyakuthembisa ukuthi la ungafaka okungaka uzakuvuna okungaka kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality akazi ukuthi ufake idola kuzothaya yaba i-1000 some astronomical figures faka i-100 yaba 5000 khona kumele uhle uchekayo kulanto enjalo ungakufika kuqala uba usuthi hhayi amhlophe imali yakho sinjinje sinje hhayi sizafika ku-10,000 kumbe kubani ukuthi ufike faka yini imali so that stage vele awulini
iziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu kumele baziqaphele
i-technology itshintsha nsuku zonke so labo bayaguquka so umzekelo zingawunika like ngithi ama-job scam into yomsebenzi bethi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje umsebenzi onje guaranteed uzawela enorway umbe ePoland or kwelinye ilizwe kodwa kuzezwa kuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe ngiyalinganisa lapha i-500 ukuthi ibe i-express fee ukuthi sisebenze amaphepha akho omsebenzi amasini kodwa hhayi nxa i-500 inganiya kubabela khipha i-350 ngaphana kudlala ngqondo kakhona suyawela ku-350 hayi over i-500 ziningi ama-job scams then I'm sure le abantu bayayazi kakhulu i-email phishing laba bayakuthumezela khona ilinki ebulenjini ukuthi ungahlaba khona phana kuye kwenye indawo kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho bebhale ngani i-Facebook bine ama-pyramid schemes lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha $20 then usuqhatsha abanye abayi-5 labo baqhatsha abanye akula product ethengiswayela
bakithi kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele lolo bekulohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba besixoxa le ngcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga kakhulu untungameli Gomo ungadinelwa kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kamasikhandi ohlabela ngolimi lwesidonga uSifelani Juma. Nangu ngexoxa lo ntukameli Nkomo weStudio 7.
Wala la malundo, Sanbonani, balandi nabathandi bomculo wami la kufinyelela khona izwi lami. Ngidabuka endaweni yasePinga kwelaseZimbabwe. Kodwa kwamanje ngokuhlala ngilapha kwelaseSouth Africa. Ngokubamba nje imisebenzi ngiseSouth Africa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngaxhumana nami enambeni ethi 073 73 73 86, 073 73 73 86. Ilapho abangangithola khona, inamba yaseSouth Africa ila abangangithola khona ukuthi mhlawumbe singakhulumisana ukuthi umculo wami bangayawuthenga kanjani, ngoba bengakawufaki endaweni kuma online stores bengakawufaki. So bengaxhumana nami kule namba ukuze bewuthole umculo wami.
Abalandeli ubashiyela waphi amazwi?
Sazobenzela okuhle bebekezele bekulinde. Sazobenzela phela okuhle ukuthi nje izinto zihamba kancane, ngoba ngabe na sponsorship, ngabe ne management, anginalutho nje sazenzela.
Kani sihlobo sike sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela badlala ingqondo kubandla lezanu-PF. Ngozangena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Wathithibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Olibalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.